sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona jani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 27 Mbimbitho 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sokusekela kathesi ukuthi iparlamenti yeZimbabwe ithathe umthetho lo omutsha iwufake njalo ibe ngeminye yemithetho ezasetshenziswa elizweni. Lokhu sokukhangelele ngenxa yokuthi iZimbabwe isihlale ifaka imithetho ibe miningi kanjalo kodwa ingasaze iyabuya yayisebenzisa lapha elizweni.
Abenhlanganiso zamalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esilawula ukuqutshwa kokhetho se-African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Sikufunayo, sifuna i-government i-address the issue yama-salaries. Since 2013 asikaze sibe le increment. Izinto kudala zatshintsha sezakhwela, akusahathe ngeke zitolo lapho.
Ababalisi batshengisele lamhlanje bexwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa ngemva kwekhefu nxa izikhalazo zabo zigoqela ezeholo zingalungisiswanga. Abesibhedlela sempilo hospital kwaBulawayo bathi sebedinge amasotsha azophathisa ngesikhathi odokotela sebekwanise inyanga bekhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yezwekazi le-Afrika esilawulwa ngokuqutshwa kokhetho lobukhokheli obuqotho ese-African Charter on Democracy, Elections and Good Governance, kodwa bathi kumele sisekelwe ikulungisiswa kwemithetho ephathisa ukusebenza kwaso emazweni la. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganeni wenkokheli yenhlanganiso zamalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo ezigoqela eyeZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, leMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, lentatheli zindaba owenzelwe eweteleni yeChrista Oasis. Lomhlangano ubujonge ukuba zethule umbono wazo phezu kokumele kwenziwe ngemva kokulotshwa kwalesi sivumelwano se-ACDEG. Linkokeli iveze njalo ukuba lesi sivumelwano se-ACDEG sikhuluma ngeziqondiso okumele zilandelwe ukuze umbuso weZimbabwe ube lohlonzi. Enye yenkokeli ebikulomhlangano lentathele izindaba ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, uNkosazana Blessing Gorejena.
So it's our fervent hope that if the government
na uhulumende kumele atshengise ukuzinikela kwakhe ngokulungisa umthetho ohambelana nalesi sivumelano kanye lokuzilandela ngokwaneleyo lezo ziqondiso ezimunyethweyo kuzosiza ukuziqeda zonke inkinga ezibhekana nazo.
Ingcwethi kwezokudinga ulwazi kanye lokulondolozwa kwalo enhlanganisweni inye umnumzana Bakla Tambo upha umbono wakhe.
Lokhu kuzibophela kweZimbabwe kuhambelana nokuthi iZimbabwe yavuma ukuthi izakwenza ukhetho oluzimele kuhle, ukhetho njalo olungenabuhlwanguhlwangu. Khonokho siyakwamukela njengenhlanganiso lezi ezihlangeneyo. Enye into esikhangeleleyo lapha yikuthi kungabi yikulotshwa kuphela, kodwa kuzakuba yikuthi umthetho lo uzabuya uthathwe ufake kusekelo esitsha saseZimbabwe, lo esingathi kulungiswe kufake kube yi-act. So sokusele kathesi yikuthi iparlamenti yeZimbabwe ithathe umthetho lo omutsha iwufake njalo ibe ngeminye yemithetho ezasetshenziswa elizweni.
Ugcizelela udaba lokuba kumele kulungisiswe umthetho ozasebenzisana nalesi sivumelwano elizweni ukulandela iziqondiso zalo.
Njengenhlanganiso ezizimele zodwa, so sikhangelele ukuthi okwamanje imithetho le izabuya isetshenziselwe lapha eZimbabwe ifakwe kuma-legislative ama-act of parliament ukuze iZimbabwe ibe lelizwe elithuthukileyo kanjalo kungabi lokudlwangudlwangu.
Abenhlanganiso lezi bathi lesi yisivumelwano sakuqala salolu hlobo embalini yenhlanganiso yomanyano wamazwe awezwekazi le-Africa we-African Union AU okuvumayo ukuba ukususwa kwahulumende oyabe ebusa ngokungekho emthethweni kubalisa inguquko engenziwa kusisekelo sombuso okuphazamisa inhlelo zokuguqula uhulumende nxa isidingo sithe saba khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalunga enhlanganiso zababalisi ezeZimbabwe Teachers Association iZimtale, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ, atshengisele namhlanje exwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa ngemva kwekhefu nxa izikhalazo zabo ezigoqela imali zingalungisiswanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwethulwe ngemva kokutshengisela kwamalunga alezinhlanganiso ezitaladeni edolobheni leHarare, ePola, eSiya, emahofisini wogatsha lwezisebenzi zikahulumende ukuya kwethula izicelo zawo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimta, uMnumzana Sifiso Ndlovu, uthi ababalisi balezikhalazo esezile minyaka edlula emihlanu uhulumende esehluleka ukuzilungisisa.
Imali ebuhola ababalisi engazange yengezelelwe kweminyaka emihlanu. Lokhu sokutshengisela ukuthi ababalisi bayasindwa ngoba ezikhwameni zabo selalutho. Yikho nje bethengisela besithi bona sinanzelele nini ngoba nxa lingazinanzelelanga kuzavela okubi. Okubi okukhona yikuthi ababalisi bathi bona bazakhalala.
Kulobhala jikelele kwezimta uMnumzana Tabson Nganusanda uthi phakathi kwezikhalazo zabo bafuna uhulumende abengezelele iholo njengoba kuyiko kodwa abangazange bengezelelwe kusukela ngesikhathi sikahulumende womanyano owe-GNU.
Apha esikufunayo sifuna i-government i-address issue yama-salaries since 2013 asikaze sibe le increment. Izinto kudala zatshintsha sezakhwela akusahathe ngeke ezitolo lapho okwangakuqala lokho. Okwesibili sile issue that is pending silesikhathi siloku siyilwisa e-court i-issue ye-vacation leave. Amateacher bafuna i-vacation leave yabo.
Wengeze ethi nxa uhulumende engehluleka ukulungisa lezi zikhalazo izikolo zilakho ukungavulwa ngethemu elandelayo.
Lay notice to the government yokuthi ukuvulwa kwezikolo nxa into lezo zingazange zi-addresswe njengokubhala kwazo kupetition izikolo kazivulwa.
Emela i-ATUZ uMnumzana Pride Mkhono uthi ababalisi bakhala njalo ngodlakela oluba khona ngezikhathi zokhetho lapho abavame ukuhlukuluzwa ngamasosha nabamalunga amabandla ezombusazwe.
Amatitshala wonke awezimbabwe namhla abuthezi buthene eHarare ezithengisela ukuthi imali abazikhiphayo uhulumende kapresident Mnangagwazi phansi kakhulu. Basuke njalo bakhala ukuthi hatshi lapho esifundisa khona asihlalisekanga ngenxa yodlakela kwezombusazi olwenzekala nxa sisikhangela ama-election kathesi.
Embikweni owethule yi-ATUZ ithi amadola alitshumi lantathu $13 engezelelwa umbalisi ofundisa emaphandleni ngenyanga ayeneli. Ukutshengisela kwababalisi namhlanje kulandela okwabodokotela abasele inyanga bekhalala umsebenzi nabo bekhala ngeholo labo. Abongi labo bathi uhulumende engehluleka ukubangezela iholo lokulungisa indawo abasebenzela kizo bazatshengisela njalo bake bame ukusebenza ezibhedlela. Kumele iStudio 7 iseHarare Gibson Bebe.
Iziphathamandla zesibhedlela sempilo hospital kobulawayo zithi sezidinge amasosha azazophathisa odokotela asebele malanga bekhalala ukwelapha izigulane. ukukhalala umsebenzi lokhu sekulenyanga egcweleyo njalo izigulane zelatshwa zivela emakhaya yizo ezehlelwe ludubo olukhulu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Odokotela abasanda ukugciba izifundo bakhalale umsebenzi ekuqaleni kukambimbitho. Umqondisi wabodokotela esibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi sebecele odokotela bebutho ukuthi bazobancedisa ngenxa yokuba isikhathi sesiside odokotela bekhalele umsebenzi, ethi kodwa abakabi lolwazi okokuthi bazathola odokotela abangaki.
Hayi, liqiniso ukuthi amasosha azwelanga, amasosha siwacelile ukuthi basise izandla zabodokotela babo ukuzoncedisa abanye odokotela bethu asebediniwe njengoba istrike lesi sesifike kumalanga afika 27 days. So amasosha ke siwacelile, hayi number asikabi leqiniso ukuthi bazasipha bangaki ngoba bazabe behamba bedinga emathempu amadokotela ukuthi amasosha wonke ngodokotela.
Odokotela lokhu beqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi bethi abasoze babuyela emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisisanga zabhalwa phansi. Bathi ezikhathini ezedluleyo sebeqilwe kakhulu ngokuthenjiswa izinto ezingafezekanga. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya uthi ukuthathwa kwebutho lisetshenziswa ezibhedlela akula mehluko okudalayo ngenxa yokuthi inani labodokotela bebutho lilutshwana kakhulu njalo alisoze lenelise ukubona izigulane zonke elizweni.
Inani lamadokotela ebutho lilutshwana kakhulu ukukwanisa ukubona izigulane zonke ezibhedlela. Kusenjalo nje amadokotela obutho amaningi akhona aso ma-seniors. So kabanyeke bakwanisa ukuthi belaphe izigulane zonke. Abangakwenza nje okwakhathesi ukuthi bekwanise ukuthi bencedise lapho kusilela khona, kodwa kuzayala kulokhu kusilela. Uhulumende akame lokhu azama ukukwenza, alungise indaba lamadokotela sibuyele emsebenzini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndiweni uthe uhlupho alalo ngokuqhatshwa kwabodokotela abatsha abazathathwa besuka emakolishini yikuthi abalalwa olujulileyo lokwelapha ngoba besanda ukugqiba izifundo.
And engizibuza khona ukuthi bazanelisa na ukuthi ba bayelapha abantu njengoba ama-juniors abanye kuthiwa bagraduatile ncadi mbala udaba lwakhona bazasiza na abantu abasezibhedlela abagulayo. Ndinakala ukuthi kumele kube amadokotela alolwazi ale experience ukwenzela ukuthi abantu basize nxa besiyafundele abantwini abagulayo ngaba yingozi kakhulu empilweni zabantu.
Eminyakeni edlulileyo lapho odokotela nxa bekhalele imisebenzi uhulumende uvame ukusebenzisa odokotela bebutho. Ensukwini ezedluleyo inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association ikhiphe umbiko besithi bathakazelela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usezwile izikhalazo zabo wathembisa ukuthi zizakhangelwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla kulandela ukuxotshwa kwamathathu kubandla leli. Inkokheli yaxotshwayo yatshiya iziqhenxe ngethi unkosazana Thokozani Khuphe obengomunye wabasekeli bebandla, umqoqi wenhlelo umnumzana Bednico Bebe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Obert Gudu. UChamisa ukhangelelwe ukukhetha lomunye njalo umsekeli webandla uzathatha isikhundla yena asithiyayo. phansi kwesekelo sombuso MTCT uchamisa ulelungelo lokukhetha inkokheli hathi umhlangano weCongress kuphela njengalokho okwakuyikho kudala. Unkosazana Thabita Khumalo oyisikhulumeli sebandla ukhangelelwe ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli. Kodwa omunye laye othi yena ukhangelelwe ngabanye ukuthi engathola lesi sikhundla ngumnumzana Felix Magalela Mafa. Lokhu kwenzakala ukhuphe laye sekhethe eyakhe inkokheli kobulawayo. Sixoxe lomnumzana Mafa ukuze sizwe imbono yakhe ngokukhetha kwenkokheli ngunkosazana Khuphe.
Ngibona nganye mina ngiyayisa ama-comrades wonke ayengu-Dr. Khuphe beziyenga njengamaNdebele. Thina amaNdebele aqobo akamthwakazi, akamzikazi, sesathi akusela mtshali, akusela mngunya, akusela mshona, sibambe njengamaZimbabwe kwenzela ukuthi sinqobe izalo sethu. Namhla uKhuphe singesabhuku yokulawa kuyakujalisa kakhulu mntakamthakazi. Sihlelisa abantu bonke ukuthi asibashoshi, abanye sebebuyile njengesokuseni ngabe ngiyi-checka bese ukuthi bangaki abasebehlobokile basuka kuKhuphe babuya lapha nge-weekend le-press conference ngithi abantu ukuthi lo esihamba loKhuphe sezikhulumela ku-TV ngoba asifuni ukuthi sixotshe abantu.
Ku-inthanethi sibone kubhodabhoda amagwaliba atshengisa ukubana wena ungomunye ongakhethwa ukuba sekeli kamongameli. Kungakuliqiniso yini lokhu njalo uyawazi yini amaphephandaba la esokhuluma ngawo?
Sithakababa ngumuntu engisebenze into zepolitics since 1965. November usinike wabhidi yakhona i-UDR. Ngumuntu engizinhlanhla ngaphila ngaze ngafika namhlanje. Angizithayi isifuba. Yezwa ngiyabala abantu sebengikhuluma ngokuhle njalo ngingabe ngabanqabeka. Abantu abenzi abakufunayo, angikhampeni, angizabe ngithine muntu. Kodwa la ngiyabona sebemdalela lapha bengiyela into zama-internet. Hhayi mhlambe okuthi angithi lani ngakwemukela ngezanto ezinzima. Ngiyathanda ngababonga bonabo abadenjalo ukuthi nami ngingabe ngomunye ama-vice.
Hello ke umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda usikhulumeli sebandla le-MTCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingu-Mike Hove, umsakazi we-Studio 7. Ngitse ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa ngabasakhulayo abakhangela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Kuhlelo sikhangela ukuba nabasakhulayo abafana lonkosazana Linda Sibanyoni ozabe ncintisa esigabeni se-Harare East kanye lomnumzana Rodney Jele ozancintisa emele inkulumane Ward 22 obulawayo. Nanti ithuba lokuxoxa labo lisizwa ukuthi balithembisani lapho bengakhethwa. Abafuna ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp unombolo esithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ungaxhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyabulenjini e-Facebook.
Uhulumende ngeviki edluleyo wazise ukuthi usayine isivumelwano semali engamabhiliyoni amabili lengxenye lenkampani yakwele Cypriot ethiwa yiCaro. Lesi sivumelwano silandela ezinye eziningi-ningi esezisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuminyaka edluleyo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wasayina izivumelwano ezimbalwa lamazwe awentshonalanga kodwa kungalethi mehluko empilweni kaZulu. Omela ibhinga edalele ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi isivumelwano lesi esitsha sizafana lazo zonke ezedluleyo.
okwakuqala I think abantu ukuze ukuthi bekunanzelele Chris ukuthi umnangagwa lomkhabe into efanayo abana mehluko actually bengikhuluma nje labanye abantu besithi bona umnangagwa was power behind umgabe olalonga iminyaka yonke yena le so ke kutsho ukuthi ke okwenzakalayo ukuthi uyakhumbula ngesikhathi lesana sokuthiwa khona kube lama mega deals asayiniweyo asayiniwe vele eChina vela kubo Russia vela ngaphi but namhlanje ungababuza ukuthi imega deal eyodwa esike sayibona isenzakala kuground yiphi kakuhla
unobhala jikelele wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association umnumzana Ambrose Mlilo uthi okukahulumende wezanu PF ngokucela sokuvuthiwe
uhulumende ayezimbabwe kujwayelekile ukuthi sibesidenshe ukuthi kwenzakele okulalokho kodwa singaboni lutho kuground okukhathekile abantu bezimbabwe kathe sebefuna ukubona into zisenzakala ngoba sasinike 100 days ibelile asingaboni lutho so ke sibona ungathi lokhu nje kuvala abantu amehlo njalo singakhotha phela ukathi siya kuma-elections kule nkulumo ezingabe zisenza abantu ukuthi abantu bafuna ukuthenga iy'ngqondo zabantu lokuthi bathenge ivoti yabantu abantu bengaboni lutho so ke thina ezimbabwe kathe sesikholwa ngokubona lo kutshelwa ngomlomo asakulaleli ngoba for the past 6-7 years bekuyinkulumo kuyingoma yakhona kodwa into zingenzakali
lokhu kugcizelelwe ngukhansila weHarare engowe-MDCT umnumzana Peter Moyo othi isivumelano lesi sitshengisa ukuthi uhulumende okhona ufana xathu lowayekhona
lokho yikho sibili okuvele kube kusenzakala iminyaka yonke lisakhumbula ivini ababekhona kuqala bona bomgabe basayine into eziningi kakhulu okokuthi sesisithi kumbe sokubuya abantu sisayine lokhu lamatshe ayini asisayine lokhu but akula into ebeyihamba nanamhlanje asizwisisi ukuthi kuzahamba yini nge-new dispensation ekhona asikwazi kodwa into esiyaziyo ikuthi kube kuvele kusayinwa akuzange kulethe lutho
phansi kwesivumelwano seplatinum kuzaqala ukwenjiwa leli litshe ngomnyaka ka-2020 Umkhokheli webandla eliphikisayo lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uphendule inkulumo eyakhulunywa ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe obemcala ngokuthi ibandla lezaphu yilo elaligcine izikhali ezabangela ukuba kube lombhuqazwe wegugurawundi uAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo
Umnumzana Dabengwa umkhokheli wezaphu uchasise kabanzi udaba alubotshelwayo ethi inkulumo yowayengumongameli Mugabe ilamalimi ezansi njalo wesaba ukusiwa emthethwandaba ngodaba lwakhe lokubulala abantu mahlayana ngombhuqazwe ababengahlomanga abesifazana labantwana besikolo ababengelani lezombangazwe
konke lokho okwenzakalayo lalokhu angikucala ngakho wonke kwachazwa e-court ufuna ukwazi iqiniso engadinga kuma-court records uzabona exactly ukuthi izikhali esabekwa icala ngazo zazingaphi ezindaweni zezaphu kwakuzindawo ezintathu i-Hampton Farm e-Tanswegwelu kuzokuba e-Ascot Farm ekugwayi ngapha lapho ugwayi aqalisa khona kuzoba le ndawo ematobo ezintabeni laphana there were those 3 armskitches that were being charged with ezinye zonke sebenanzelele ukuthi hhayi bo abezandla labo ziningi izindawo lapho kwekulama-armskitches khona ezinkamba lapha ababehleli khona we were not charged with all those otherwise asizacharjwa lezi zandla ezazifihlwe phansi kwenkamba zabo ukuthi lazoyithe sahamba sazifaka so umuntu ofuna ukwazi iqiniso it is there in the court records and they can learn the truth abone ukuthi okuliqiniswa kukhulumayo yikuphi okungamanga yikuphi because all those things were said in the court ngake ngiqalise khathesi kuba lesi zinto engazikhuluma e-court almost over 30 years ago anyone who is interested must be able to do that. Ahambe ayokhangela ukuthi ngathini ngalokho esasikwetheswa sakuphendula njani ekhodi. Ikhodi yasikhupha yathi kasinacala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Samuel Khumalo uthe umgabe usekhulile njalo ukugcona kwakhe uDabengwa yikuqatsha ngomunwe bayakwazi abakwenzayo okumele akwenze yikuxolisa nje.
Hayi umgabe phela umele ukukhumbule umdala onasekhulile akulanto vele angayikhuluma eqondile ecacile. Yena uyakwazi ukuthi yena nabo umlankagwa igugu rawundi ngeyabo. Ikubona kathesi nomlankagwa kuba nzima ukuthi exolise ngendaba yegugu rawundi.
Namhlanje umhlaba lalabo abonelwayo bafuna lolu daba lucandwe kodwa lokho kulokudonselana kanye lokuthi kube lokukhumisana umlotha ababekhokhela ngaleso sikhathi umgabe lomnankagwa bajikelana inyoka ephilayo. Nanko lomgabe useqala inkokheli zebutho lezipra. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe leDemocratic Republic of Congo libhekana nohlupho olumangalisayo. Kulabantu abayizigidi ezine lengxenye 4.5 million ababaleka emakhaya abo ngenxa yodlakela. Kulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lantathu 13.1 million abadinga usizo olutshiyeneyo. UMark Green, umqondisi wohlangothi lukahulumente weMelika olubona ngezokuthuthukisa amanye amazwe olwe-USAID, uthi ilizwe leMelika lithi kumele ilizwe leDRC lincediswe ngesiphangiphangi. UGreen uthi ilizwe leMelika selafaka imali enengi okumangalisayo yokuthuthukisa eDRC kodwa konke lokhu akwenzakali ngenxa yempi yomvukela lo hulumende owehluleka ukubuza ngemfanelo. Uthi ukuxokozela lokhu okubangwe ngabantu kwenzakala nxa ilizwe libuswa izigilamkhuba ezingelandaba lempilo yabantu. Uthi lolu luhlupho okumele lulungiswe umhlaba wonke jikelele ngoba abantu ababaleka emzini yabo baphiphela kwamanye amazwe lapho ongelamali lokunye okufunakalayo kokuziphilisa. UGreen uthi kwesinye isikhathi lokhu kwenza ukuthi amazwe lapho okuleziphepheli khona engahlaliseleki kahle kugcine sokuvuka impi yomvukela. Uthi okwenza ukuthi uhlupho lolu eDRC lube nzima ukulungiswa yikuthi kuleziphathamandla kulelo lizwe ezehluleka ukubusa ngemfanelo. UGreen uthi ilizwe leMelika libona engani udaba lolu lungalungiswa kungenziwa ukhetho olubalulekileyo eDRC njalo kumele lo hulumende abikele abantu ukuthi bayavunyelwa ukukhuluma abakufunayo. Okunye njalo uGreen uthi kumele kuvikelwe izisebenzi zenhlanganiso ezinika uZulu uncedo olushiyeneyo. Ngomnyaka opheleleyo kwabulawa ingcwethi zentuthuko ezimbili zenhlanganiso ye-United Nations. Kwaba njalo lembiko phose efika ikhulu lamachumi ayisithupha 158 iyayiveza ukuthi kwakuzethuselwa izisebenzi zehlanganiso ezizimele zodwa. Uphinde wacela amazwe wonke ukuthi angenele kuhlupho lolu ukuze uncedwe abantu abahluphekayo.
Ololo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Inzwisa yengoma ye Royal Destiny isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. abalwela amalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esilawulwa ukuqutshwa kokhetho ese-African Charter on Democracy, Elections and Governance. Wamatitshala atshengisele lamhlanje exwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.